sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ziku 1 kaNtulikazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedale labaphathintambo elimenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo ntambama.
Kufika uHelen Zille kwaphuma emalangeni esithena amaZimbabwe namela ukuthi ngabaxoxa kufanele ukuthi ngabe kahle kahle aphiwe ama-documents aqhubeke eSouth Africa engekho ngokusemthethweni kufanele ukuthi ngabaphiwe iamnesty.
Namhlanje eleZimbabwe lomhlaba jikelele linanze impilo nemisebenzi kamoya omnumzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owayengumsekeli kamongameli welizwe owatsho namhlaka 1 kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999.
Ngifisa ukuthi aluba nalilanga elifakiweyo kukhalenda kahulumende yeZimbabwe kube lilanga namuhla esenza ngalo ekuthiwa yi-celebration.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ithuba lokuthi leZimbabwe libe ngumgcinisihlalo weSADC lokuthi liqhube umhlangano walumanyano ozayo lizabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ithuba lokuthi eleZimbabwe libe ngumgcinisihlalo weSADC lokuthi liqhube umhlangano walumanyano ozayo lizabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke ngokusebenza lamanye amazwe emhlubulweni oseningizimu ye-Afrika. Uthi eleZimbabwe lizahlala lizivikela kumizamo yamazwe aphetsheya eyokuthi ibhidlize amalungelo elizwe lakhe kulandela ingxabano phakathi kweleZambia leZimbabwe kudaba lobudlelwano leRussia lelizwe leMelika. Asizweni amazwi akhe.
Our nation will be hosting the SADC summit, where Zimbabwe will assume the chairmanship of SADC. This will see us consolidating, expanding and diversifying the socio-economic development agenda of our region as envisioned in the SADC industrialization agenda. We reject hegemonic tendencies and intrusive foreign maneuvers by some West countries bent on sabotaging the rights of the people of Africa to true independence and sovereignty.
Umongameli Mnangagwa ukhulume amazwi la emathuneni eHeroes Acre lamuhla lapho obekungcwatsha umoya omnumzana Romeo Mutsunguma obhubhe ngenyanga edluleyo waphiwa inhlonipho yobuqhawe lesizwe. Ezinye ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe ziyasola amazwi kamongameli Mnangagwa zisithi okungathuthukisa umnotho welizwe kulethe inhlalakahle ukuthi eleZimbabwe liqede inkohlakalo njalo lingephuli ilungelo loluntu. Elinye icele lebandla le-TCC lithi amalunga alo abotshwe ngesonto eGweru abesedlula ikhulu akhululwe engetheswanga icala. Isiphathamandla salelicele umnumzana Amos Chibaya utshele iStudio 7 ukuthi abakade bebotshiwe bebezama ukuxhasa umndeni kamoya umnumzana Mboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe bathathelwa imota zabo njalo bavalelwa esitokisini. Umoyi wayelilunga laleli bandla obikwa wabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2022. Kodwa imota zabakhululiweyo zibikwa zilokhe zisezandleni zamapholisa. Lokhu kwenzakala amalunga e-TCC afika phosa amachumi ayisitshiyangalombili abotshwe kumaviki amabili edluleyo elokho esentolongweni elwisa ukukhululwa ngemali yesibambiso e-bail. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala South Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedale labaphathintambo elimenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo ntambama. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa wethule idale elilabaphathintambo abangamatshumi amathathu lambili 32. Kubaphathintambo laba abalitshumi lambili 22. Balabasekeli ngamunye bese kusithi abalichumi babe labasekeli ngambili. Lokhu kutsho ukuthi leli dale lilamalunga angamachumi ayisikhombisa lane 74. NabeZimbabwe bathi inani elikhululeli yilo uhlupho lwakuqala oluzabangela ukuthi abakwamanye amazwe bakhohlakale. Kodwa ngameli Ramaphosa uthi bekungela inye indlela yokwehlisa inani leli njengoba bekudingeka ukuthi wonke amabandla alichumi lanye 11 akuhulumende womanyano abe lo mmeli kulo.
All the parties have made a commitment.
Wonke amabandla mile ukuthi azahlonipha isekelo sombuso abuse ngobuqotho lokubumba imithetho engancindezeliyo.
Evidence based policy and decision making.
Iningi lichululu ngemva kokuba badalwe indaba zasekhaya luphiwe umnumzana Leon Skyber oyebandla le Democratic Alliance iDA. Intatheli Zimbabwe umxolisi Ncube uthi kungenxa yokuzwelana laba kwamanye amazwe unkulumo eziqhutywe ileli bandla ngaphambilini.
IDA siyakhumbula ukuthi ile alternative migration policy ethi yona abantu abavele sebese South Africa belama-ZEP kufanele ukuthi ngabe baphiwa i-permanent residence eSouth Africa ngoba bayasiza kakhulu kumkhonomo weSouth Africa. UHelen Zille uke waphuma emalangeni esithi yena amaZimbabwe namela ukuthi ngabaxotshwa kufanele ukuthi ngabe kahle kahle aphiwa ama-documents aqhubeke eseSouth Africa. Wabe sesithi lawo ama-foreigners alapha engekho ngokusemthethweni kufanele ukuthi ngabe aphiwe i-amnesty aphiwe isikhathi sokuthi alungise ubudlelwano lwabo le Home Affairs ukwenzela ukuthi baqhubeke bese lapha ngokusemthethweni.
Kodwa ke abanye bathi bakhathazekile ngumphathintambo ogatsha lwezempilakahle omutsha umnumzana Aaron Motsoaledi. Umnumzana Motsoaledi nguye obephethe ugatsha lwendaba lapho abesilwa khona kakhulu efuna kwesulwe amaphemithi e-ZEP. Umgcinihlalo wenhlanganiswe elwela amalungelo abomama kwele South Africa Victor Smatutu uthi balesiyezi ngokufakwa kukamnumzana Motsoaledi kwezempilakahle.
Sisaba ukuthi songenzeka ukuthi afike la kwezempilo awomise kugcine kunzima ukuthi singabantu bokufika sifinyelele ekuthini selapheke lapho ezibhedlela lasemtholampilo. Siyathandaza ukuthi lokhu abe yikho khona esemnyangeni wezekhaya angazila kho ngapha kwezempilo ngoba impilo yinto eqakathekileyo kakhulu.
AbeZimbabwe abaphila ngezemidlalo ukulingisa lokucula labo bathi bakhathazekile ngemva kokuba ugatsha lwezemidlalo lamasiko luphiwe umnumzana Gayton McKenzie owaziwa ngeculo lokuthi abokuza abahambe. Umculi weZimbabwe uPreet Ndlovu ohola iqembu lezingilosi zezulu uthi abazi loba izifiso zabo zizaphumelela na.
Into besikhangelele kakhulu ebesifuna ukuthi kube iyenzeka kithi ama-artists abuya ngaphandle ukuthi basehlisele at least i-price yama-permits ukuthi sikwazi nathi ukuthi sithole ama-permits sikwazi ukuthi siperforme silezincwadi nathi ezisigunyaza ukuthi sibe khona lana elizweni lase-South Africa.
Bakhona abethula iphika ngogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary oluphiwe unkosikazi Siviwe Gwarube webandla le-DA besithi mhlawumbe kuzabalula ukuthi abantu ababo abangalamaphepha bemukele lula ezikolo zikahulumende. Abaningi bayathokoza njalo ngendaba zemisebenzi lokuqhutshwa kwamancane njengoba lezi ngatsha sezandleni zebandla le-ANC lapho abaningi abathi bathemba bazaqhubeka bevunyelwa ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi amancane njengoba bekusenzakala eminyakeni engamachumi amathathu edluleyo. Ngamele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Lamhlanje eZimbabwe lomhlaba jikelele linanze impilo lezenzo zikamoyo omnumzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owayengumsekeli kamongameli welizwe owatsho namhla ka 1 kuNtulikazi ngomnyaka ka 1999. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani eliqoqa le Studio 7 lichaze umuyi umnumzana Nkomo njengeqhawe elalizimisele ukubona isizwe esikhululekileyo njalo esikhokhelwa ngenhlonipho. Induna uMayengwa Fuyana weMaphisa uthi umuyi wendlala iqhaza elilesisindo.
Iqhaza wayidlalayo ukuthi nalamhla lokhu liyaphila udala wahamba. Ngiyacabanga ukuthi wakanda ubizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe ngesikhathi kuleliphi yonkululeko. Wabizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe ngesikhathi sesithole usibuze. Wabizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe namhlanje engasekho phakathi kwethu.
Uchief Sikhobokhobo wenkaya uthi kunzima ukuthola umuntu onjengaye.
Ambona loba ziriha indlela ekhuluma ngayo isindlela ngayo angisayifumani ngeyithi. Kusho ukuthi ikhwalithi yomntulwana ukuthi itholakale izaba nzima sazi njengoba
owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra umnumzana Matthew Sibanda uthi udaniswa yokuba iZimbabwe iyehluleka ukuphuma losuku olusemthethweni olokunanza umuyi.
Ngesifiso sami ngifisa ukuthi alibana lilanga elifakiweyo kukhalenda kahulumende yeZimbabwe kube lilanga lamuhla esenza ngalo ekuthiwa yi-celebration sikhuluma ngakho konke nje okwakusenziwa yilida yethu.
Isakhamuzi seplumtree kwamasendo umnumzana Elton Dube uthi umuyi umnumzana Nkomo wayehlonipha amasiko.
Wayewathathela phezulu kuyo yonke into yayisiphanda ukuthi yenzeke ilizwe lakhe. Lamanje lokhu sikhala ngoba wahamba nje kwaba lesiyomiso esifana lesi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Benny Moyo owalwa kumpi yenkululeko uthi umuyi watshiya umlandu.
Sasimuthi ngesikhiwa yi-nation builder. Ukomanda wamabutho ezipha wasitshiyela umlando esikwazi ukuthi ngabe ulapha ngabe uyakwazi ukuyixakulula abantu beZimbabwe khona bebona namhlanje ukuba bakhutha ugatsha ngokutshayela phandle.
Olwela amalungelo oluntu njalo engumabhalane jikelele wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi umuyi walwela amalungelo oluntu okusobala.
Ihlanga elibuhlungu ngoba ma usukhangele ngemva kwalokho sibuyele ku-era yama-80s lapho abaphetha amandla baqale khona ukusebenzisa imilitary against ama-civilians.
Osakhulayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Ostalo Siziba uthi amandla okuqhubeka bephatheka kwezombusazwe bawathola ekuzinikeleni kukamuyi umnumzana Nkomo. Kuthi ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Linda Sibanda uthi umuyi uNkomo walwela ilizwe okusobala ngisho lakubani kodwa bayadana ngendlela uhulumende asephatha ngayo abantu. Umuyi umnumzana Nkomo wazalwa mhlaka 19 ngoNhlangula ngomnyaka ka-1917 wabhubha ngomnyaka ka-1999 mhlaka 1 Ntulikazi ephethwe umkhuhlane wemvukuzane. Wayethethe uJohanna Fuyane belabantwana abane ababalisa uThandiwe, uSibangelizwe, uSehlule loThuthani. Waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiya ku-1999. Ibandla ayelikhokhela elezaphu lenza isivumelwano se-Unity Accord ngo-1987 ngemva kokufa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili ngombhuqazo weGuguraundi. Kusenjalo ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bekukhunjulwa umkhokheli webutho leZipra umuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena owabhubha ngemva kokudutshukelwa yibhomba eZambia ngomnyaka ka-1978. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idolobho lakobulawayo elithi isimo samanzi silokhe sibucayi kulandela ukufa kwezinye inkonxa zamanzi ezamabhawuza osokubangele ukuthi kube nzima nxa kulungiswa imigwaqo. Kulezimfa kumbe kuphathiswa labo ababecitshelwe amanzi. Ukuze sizokune ngalolu daba nenhlelo ezikhona zokulungisa lolu hlupho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele nomgcini sihlalo wekomiti ebona ngamanzi ekhansili yakobulawayo uKhansila Khalazani Ndlovu kuward 10 eNtumbane.
amabhawuza esilawo currently mathathu emathathu nje akumele abe yi-7 so amanye afile esikhathini esiningi eli-1 liyabe lisebenza emgwaqweni njengoba liyakwazi ukuthi siyenza imigwaqo mhlawumbe ngesikhathi abe yi-2 nxa ama-projects kwimigwaqo empilo ehlukeneyo then elinye ligijima la manzi lihambise ezimfeni liyananzelela ukuthi i-water shedding yethu kulezi insuku isinde kakhulu sesihlala isikhathi eside singelamanzi so lapho kudujekwe khona okubuthene khona abantu sabe sikhuthaza ukuthi at least kube lamanzi ukwenzela ukuthi kungabi le nkinga yemkhuhlane so izimfa eziba khona kobulawayo amabhawuza bayagijima bezame ukuthi bahambise amanzi la amabhawuza esifisa ukuwathenga amabili sifisa ukuthi angezelele lapha kuleli nani esilalo mhlawumbe ngaleso sikhathi mhlawumbe sisiyafika ngo-September, October esikhangelethi vele isigaba somnyaka lapho kuyabe kungelamanzi khona okusiriya sizabe nelisa ukuthi sibe sisiyathatha amanzi lapho esithatha khona sishida izakhamizi njalo ngoba amanzi ngenzakala ukuthi ebe semalutshwana kakhulu esiwadusemadamu ngoba i-percentage esilayo kade isiyehlile ngempela
solungaphi uhlelo lokwakha idamu njalo siyalithe uhulumende uzadeclare ukuthi idolobho lakobulawayo isimo salo samanzi sibi kakhulu sokungaphike lokho
uhlelo lokwakha idamu khathesi solwaphuma ezandleni zikabulawayo selisezandleni zikahulumende lezino yibo asebelungisa ukuthi kuqhubeka ngaphi kusiya kusiphi istephu okuthi asisela information etheni sesimelele yena uhulumende sizwe ukuthi kini njoba siyakwazi sonke nini ukuthi amanzi angithi ngakakhulumende amanzi ngakapresident yeZimbabwe so izinwa yiwe controller amanzi esikhangelele ukuthi labo bazakwenza ngeso elikhangele isomiso esikhona kobulawayo bazakusheshisa lolu daba kwenzakala igujwe lalidamu abantu babenefit
ezinye inhlelo ezikhona ke ezamanzi eliyake lixoxe ngazo yiziphi elikhangelela ukuthi lazo zingafezwa
izinhlelo ezikhona yizo zinziyana ezingamanga lakathesi igwayisha ngani which is a long term a government project i-medium term yethu i-popoma term elisezandleni futhi zikahulumende ezikhangelela ukuthi lapho bengaqedelela izinkulumo isizwe sizathola ukuncediseka bese kulandela-ke i-duplication of ama-pipelines zenyankuni insiza kuyindaba esisalinde imali kuhulumende ukuthi siqaliseleli project siyiqedelele ngokuphangisa kodwa-ke hayi ubulawayo akalawo amanzi siyathembisa izakhamizi ukuthi zisibekezelele khonapho esithi khona amanzi lingabona esiba khona siyacelisa sincenga abantu bakobulawayo khelela phela ufake umakhontena olawo ngoba lathi kungenzakala ukuthi anytime sathi sibona ama-reservoirs eseyehlile amanzi sicithe wena ule 1 hour watholi lamanzi sizama phela ukuthi siphampe kungani kuyaphakama then bese sizovulelana ngokuhamba kwesikhathi lathi siyazama ngawo wonke indlela ukuthi amanzi is right amanzi lilungile lomuntu abantu bathola yenze not even enough you find ukuthi maybe in 7 days abantu bathola ilokishi lithola amanzi nge-2 days so abantu sebafunda ukuthi amanzi ayafilwa kuma containers ukuze abalase for a certain period but then ngoba vele bakhona sebe singelawo ama containers alinganele imuli zethu kugcina kusenza abantu belayinela ezikotsho of which ngamanzi angekho proper for i-community ukuthi bewanathi isimo samanzi asikho sihle yikho engakutsho at the end of the day akukho normal
lo ngukansila Khalazani Ndlovu kuward 10 eNtumbane obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo
abazancinta kukhetho lukamongameli wemelika ujoe biden lodonald trump sebeqalile njalo ukukhankasa kulandela ingxoxompikiswano abayiqhube ngeviki edluleyo ukudonsa nzima kukabiden kwezinye izikhathi kungxoxompikiswano le sekuchiye amanye amalunga ebandla lakhe edinga ukuthi ngobani ongathatha indawo yakhe udonald trump lojoe biden baqhubeke ngokukhankasa ngeviki edluleyo kulandela ingxoxompikiswano yabo uBiden ezama ukupha abasekeli bakhe igunya lokuthi uzilungiselele ukukhokhela okwehlandla lesibili ukulandela ukungaqhubi kuhle kungxoxo mpikiswano.
I give you my words that Biden and I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job.
Ngiyalethembisa mpela bengasoke ingene kukhetho lolu ngingalathemba lokuthi ngizenelisa ukuqhuba lomsebenzi ngoba iqiniso ngelokuthi kunengi okungalahleka kulolu khetho.
Umkhankaso kaBiden wangempela viki ubulithuba lokuthi aguqule umcabango wabanye abakubandla lakhe elama-Democrats asebecabanga ukuthi ukungaqhubi kuhle kwakhe kungxoxo mpikiswano kutsho ukuthi sekumele kudingwe omunye ongamela leli bandla kukhetho.
If there were a new, a vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that opportunity in a minute to keep Trump out.
Ngabe kulomunye omutsha oleminyaka ephansi kweka Biden okubandla lama Democrats ngibona sengathi abantu bebezathatha leli thuba ukuvimba uTrump.
UTrump uthi ingxoxo mpikiswano le iveze ukuthi ukhetho lolu ngolokukhetha phakathi kwamandla lobuthakathaka.
The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive a 90-minute debate performance, but whether America can survive 4 more years of crooked Joe Biden.
Umbuzo wonke ovotayo afanele azibuze wona namuhla ayisiwo ukuthi uJoe Biden engenelisa ukuma kungxoxo mpikiswano yemizuzu engamathuma isishiyagalolunye 90 na, kodwa ngokuthi iMelika ingenelisa ukuma okweminye iminyaka emine uJoe Biden ese-White House.
UTrump utshele abasakeli bakhe ukuthi ubona sengathi uBiden ngasoze aphume kulimncintiswano.
But the fact is, I don't really believe that because he does better in polls than any of the Democrats they're talking about.
Abaningi bathi ngemva kokuqhuba kukaJoe Biden kungxoxo mpikiswano uzachiya lumncintiswano, kodwa iqiniso ngelokuthi angiyiboni kusenzakala lokhu ngoba wenza ngcono kukhetho ukwedlula amanye amaDemocrats wonke abakhuluma ngawo.
Amanye amaDemocrats okukhulunywa ngawo ukuthi angancinta endaweni kaBiden agoqela umsekeli wakhe uKamala Harris, uGovernor weMichigan uGretchen Whitmer, oweCalifornia uGavin Newsom, kagumbe oweKentucky uAndy Beshear, lowe-Illinois uJB Pritzker. Phakathi kwabalakho okungena esikhundleni sakhe akula osekhuthaza ukuthi uBiden atshintshwe. Ukutshintsha omelaleli bandla kukhetho kungakaqhutshwa umhlangano weconvention yaleli bandla kudinga ukuthi uBiden aphume kulomncintiswano.
They would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince. And they'll also have to try to convince Jill Biden, and that may be even tougher.
Bazamele baye eWhite House bayezama ukukhuluma laye ukuthi achiye njalo kuzaba nzima ukuthi achiye. Bengazama njalo ukukhuluma lomkakhe uJill Biden, kodwa lakho kunzima ukwedlula ukukhuluma loJoe Biden ngokwakhe.
Umkamongameli watshela umkhankaso waqhutshwa ngemva kongxoxo mpikiswano ukuthi umkakhe uveze ukuba ngumkhokheli woqotho weMelika.
Night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character.
Elimbone izolo kungxoxo mpikiswano uJoe Biden, umongameli woqotho obekhuluma iqiniso. UDonald Trump ubekhuluma amanga wodwa.
Ucwaningo oluqhutshwe yi-CBS News luveza ukuthi abasekeli bebandla lama-Democrats bathi uBiden kumele aqhubeke ngokuncintisa kulolu khetho. Isicamfundo sezifundo zombusazwe ekolishini leMarquette University uJulia Azari uthi umhlangano weconvention yiwo ozathatha lesi sinqumo hathi okuphuma kungxoxo mpikiswano.
State of the art research in political science about what sorts of events seem to drive vote intent and become increasingly sort of predictive of how people will vote in November.
Ucwaningo lwezombusazwe olukhangela indlela abantu abavota ngayo luveza ukuthi imihlangano yama conventions yiyo engatsho ukuthi abantu bazavota njani ngolezi hathi ingxoxompikiswano.
Umkhankaso kaBiden uqhube umhlangano lamalunga e-Committee ye-Democratic National Committee ngomhlangano we-convention ozayo. Amanye amalunga e-Committee le atshele abezindaba abe-Associated Press ukuthi umhlangano lo ubuncoma umkhankaso kaBiden njalo ungakhangelanga ukungaqhubi kwakhe kuhle kungxoxompikiswano. Udaba lolu luqoqwe intathelizindaba ye-VOA News uScott Stearns lalwethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Ima Studio 7 amahle ungazitshona njani ndivuka njani kambe shuwa mapholisa lamasotsha le neliphetheyo phela ezokuthula neliphetheyo nelilwa lesigebeni kambe shuwa nxa abantu betshontsha kangaka shuwa mapholisa likwane likukhangele nxa umphakathi usithi uyasukuma kube yini elivimba umphakathi ndithi batshontshe kuze kube nini lo muntu ndithi atshontshe kuze kube nini
basakazi linjani lonke siyalibingelela ngothando lwethu lonke lukajesu kristu wasenazaretha sisithi liphile basakazi lonke lisakaza kustudio 7 hayi siyayiza imbali bakithi abantu bahlukumezeka ngala mapholisa kumbe bona baphiwe izigidi zezigidi zemali bahlezi kuhle emzini yabo behlukumeza abantu kanti imisebenzi yabo ngokuhlukumeza abantu kumbe kumele bakhangele amasela hhayi kuwe abantu be-Triple C bengababona sebebalandelela bebabona lelo bandla sebebabalandelela waya bezani bengababophi batshontsha bayona benza yonke into waye bengambophi umnankagwa waye bengabophi umnankagwa abadla imali ezikhulunywa kangaka la belandelelana labantu abangalamacala ngoba baphiwe insimbi le mbhobho yokubulala abantu hhayi bengabosiyangisa mani kati bazalwa ngabona laba amapholisa aningabantwana bezimbabwe
Studio 7 njani yasikutshela imlayezo yethu libala sesiyizwe ibalwa ku-Studio 7 sesiyizwe iphuma kuningi okusihluphayo nasihlwa ngamanzi lapho asicela uhulumende angenele asilamanzi sihlele nzima sesihamba amakhilomitha ama-20 kilometers siyawukha amanzi sicela uhulumende angenele niphosane umlayezo lo uye phambili khona le Studio 7 yabingelela abalobi bonke abasakazi
Salibonani kustudio 7 linjani khona ngapho ngasemelika hayi bantu basakazi baka studio 7 lingangikhohlwa phela bakithi lingangikhohlwa hayi lapha eZimbabwe kunzima bazalwane lingangikhohlwa ngenews ngicela inews hayi laba bathi thina siyahola kumathebelele ndinoth balamanga thina sikakuboni lokho uhola lokho sabhalisa mbesile 4 months sabhalisa lakhathesi asiboni lutho lokho sabhalisa siqeda ukuvuna lakhathesi asiboni lutho asazi ukuthi baholisa ngaphi emathebeleleni north mina ngisemathebeleleni north enkanye kosikhobokhobo
salibonani studio 7 basakazi lonke abaka studio 7 elisilethela izindaba ezihlukeneyo sweduli kabothu loko lokhuluma ngungwenya osuka endaweni yasebhinga echibila kusobhuku uthylos ncuke thanda ukubonga bakithi umusa wenkosi ngikhuluma kanje ngisebutswana ehaburoni ngintikekini lonke elisekhaya salibonani bakithi linjani izindlala lezi hhayi ngomusa wenkosi kuzadlula
Lawo bekungamazi enlinabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona ibandla le-CCC elithi kubotshwa mahlayana kwamalunga alo ngamapholisa. Ngesiyehlukane sikhangele ebezikhokhela izizalwane zeZimbabwe ezihlele South Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedale labaphathi intambo elitsha. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.